Kati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwaka zomuhle lamhlanje ngolwesine mhlaka 10 kuNcwabakazi 2023. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Sifisa ukukhuthaza ubudlelwano bomuntu wonke elizweni lethu. Ukubambana, ukuthula, lokuhlaliseka njalo siyavuma umthwalo wethu njengenkokheli zamaqembu epolitiki labasekeli bethu.
Abasakhulayo bamabandla ezombusazwe ancintisa kukhetho balobelana isivumelwano bethembisa ukukhankasa ngokuthula kungeladlakela.
Okungenze acabanga ukuncintisa njengokansila wendawo ngibone kufanele ukuthi ngingene ngoba for the past 43 years izano ibi wina amakansilazi endawo.
Abancintisa kukhetho lokudinga ukansila kaward 10 eBambazi emangweni wePlumtree bathembisa uZulu inhlelo zentuthuko ezifana lokulungisa imigwaqo. Kanti ibandla le-TRC lithi lanxa kungelazehlakalo eziningi zodlakela eMathebeleland kulohlupho lokuthi liyehluleka ukukhankasa lapho abantu abahlaliswa khona kutsha kuma-resettlement areas. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abasakhulayo bamabandla ezombusazwe ancintisa kukhetho osolusalelwe izinsuku ezilithumi lantathu kuphela ukuthi lwenziwe namuhla balobelane isivumelwano bethembisa ukuthi bazaqhubeka bekhankasa ngokuthula futhi batheka basoze baphatheke kuzehlakalo zodlakela. Umlondolozi Ndlovu uyalandisa.
Abasakhulayo laba bavele kumabandla alithumi lane agoqela eliphikisayo eleCCC lelibusayo eleZANU-PF bathi baza kwenza konke okusemandleni abo ukubona ukuba ukhetho lalonyaka luqhutshwa ngokuthula. Babuthaniswe eHarare inhlanganiso ezimeleyo eye4H Zimbabwe Foundation kule nkuthazo yokuba bengavumi ukusetshenziswa ngendlela eziphambana lomthetho nxa kuthe kwaba lokungazwisisani. Ekhuluma kulumbuthano onkosikazi Mercy Konda owe4H Zimbabwe uthebenze isinqumo sokuba abatsha laba balobelane phansi isivumelwano sokulondolozwa ukuthula ese-peace pledge lesi ngoba kuyibo abavame ukusetshenziswa ngamabandla ezombusazwe ukwenza udlakela.
Sifisa ukukhuthaza ubudlelwano bomuntu wonke elizweni lethu. Ukubambana, ukuthula, lokuhlaliseka njalo siyavuma umthwalo wethu njengenkokheli zamaqembu epolitiki labasimeleyo labasekeli bethu. Sivuma ukuhlonipha ngokugcweleyo ilungelo lomphakathi.
Omunye wabatsha abalobe igama kusivumelana lesi ngumnumzana Thamsanqa Nyathi owebandla leZimbabwe Coalition for Development elizancintisa phansi kukamnumzana Trust Chikohora kukhetho othi uthemba ukuba isivumelwano lesi sizasebenza.
Siyafunga ukuthi sizakhuthaza ukuthi abantu baphile ngokuthula, ngokubambana, bavote belokuthula, lokubambana. Sikhangelele ukuthi ngesikhathi sama-elections kungabi lodlame, kube lokuthula.
Kodwa umnumzana uMberaishe Nende owebandla le-CCC uthi ibandla lakhe liyethusela lokuhlukuluzwa lapho bekhankasela ukuthola usekelo lokuvotela ukhetho, njalo uthemba ukuba lokhu kuzancedisa ukuvimba udlakela.
The scenarios that we are facing in terms of the political terrain,
esikutholayo ukuthi elizweni lonke abanye bethu bayatshaya. Sithemba lokhu kuzalungiswa. Njengabatsha yithi esenza udlakela, sitholakala siphambili ekwenzeni udlakela.
Ukuphikiswe ngumnumzana Mabutho Moyo owezanu-PF.
Lava sesidiniwe ngabo lava. Kuyibo vela akulanto eright. Ungazi ukuthi bekhulume ngeyabo iphathi, akulanto eright ephathini yabo. So bayabona sebeseyadliwa, bayabona amarala enzakalayo ama numbers abantu abasekela uMongameli Emmerson Mnangagwa lezana uPF ukuthi vele ngama number bona bangike bewakwanisa yiko sebedinga nje indlela zobuhlebe bele excuse
abanye abakade besembuthanweni lo bagoqela abasekeli bababandla ezombusazwe nawezokholo amapolisa ingatsha zikahulumende lomeli wesigodlo seSwitzerland sona esisekela uhlelo lolu abanenge abakade bekulumbuthano baveze ithemba lokuba amabandla ezombusazwe azalandela izinqumo zokulondoloza ukuthula njalo ziphunguke izehlakalo zodlakela elizweni ngaphambilini kokhetho langemuva kwalo. Okusanjalo, izinduna zeZimbabwe namhlanje zikhethe induna uMtshane Khumalo ukuba abe ngumongameli wedale leChiefs Council esekela ngwe ngumongameli induna uFortune Charumbira. Ekhuluma lentatheli izindaba uKhumalo uthe bazazama ngazo zonke indlela ukuba bengakhethwa balandele umthetho welizwe.
Sithi ukhetho kwethu, ukhetho kwamlo Chief Charumbira uzakwenza ukuthi umsebenzi lo besuphethe uqhubeke uye phambili. Sincedisana njengoba sivele sincedisana sobabili lama-members e-Chiefs Council lama-senators.
Ukukhethwa kwababili laba kutsho ukuba bazahlangana kanye labalithumi lasithupha 16 abazakhethwa mhlaka 24 Ncwabakazi ukuba babe kudale le Senate bemele izinduna. Ngimele isithu 7 ngiseharare ngimlondolozi Ndlovu.
Iya pambili imikankaso yabancintisa kukhetho lokudinga ukansila ka ward 10 eBambazi emangweni webulilima. Bona abathembisa uZulu inhlelo zentuthuko ezichiyeneyo ezigoqela ukulungisa imigwaqo ikakhulu osuka ePlumtree usiya khona le eBambazi. Omunye wabancintisayo laba ngumalayija odumileyo umnumzana Chebukani Nleya ozancintisa emele ibandla lemthwakazi Republic Party. Unleya uthi ibandla lezanu PF selehlulekile ukuthuthukisa lesi sigaba, ngakho uthi abantu kumele bavotele yena lebandla lakhe nxa befuna intuthuko.
Okungenze acabanga ukuncintisa njengokansila wendawo, ngibone kufanele ukuthi ngingene ngoba for the past 43 years izanu ibiwina amakansila zendawo. Lokhu ngilandelela ngingomunye lami owasuka phansi le government yeZimbabwe is from 1980 up to manje ngikhona ngibona ngelala nto ehambayo. So kulokhu konke kungenze ngazibona ukuthi ake lami ngizame ngibona ukuthi isigaba sakithi ngasincedisa kanjani ngingaphansi kwekhansili. Ngoba isikhathi esiningi silokhu kuthenjiswa into eziningi, kakhulukazi zithenjiswa mase kusiya kukhetho. Tenjiswa ama-development amaningi esiye sala siyalandelela singatholi. Kuthi okuncane konoko kuyabe kukwaniswe ngabantu ukuthi bekuyenze or fake becontribute whatever imali abazifakayo bencedisa lapha lapha. Ku-endapa sekungani sekuyinto ezano okuyinto engadingeki emphakathini ngoba abantu babe khipha imali zabo ukuthi be-develop indawo yabo okungadingeki ukuthi end of the day uzithole into yakhona isiyenzwa ngani siyisiphathi sekuchiya abantu emuva.
Kulo dlakela kanye lokwethuselwa kwabantu esikubonayo kwezinye indawo khona ngapho kuminjani?
Kwesethu isigaba ukwethuselana ngingathi kukhona ngoba abanye kabafike emaralini besithi bayesaba. Khonapho ngingazi ukuthi babesesabani ngoba iqiniso lithi ibhola libukelwa mbani nombani. Konkwana ngayikho engakubeki ukuthi maybe kungabe kusenzeka kwesaba kwabo labo bantu kulokwethuselwa ukuthi singalibona. But okwephysically ukuthi kulokwethuselana okwephysical asikakuboni, otherwise ngokwengulu esingakuboniyo ngamehlo. But ubufakazi ukuthi abantu bathi siyesaba ukubonakala.
Ebantwini abazavota abalaleleyo njengamanje ungathanda ukuthini kubo?
UZulu wesigaba ngimshiya ngalamazwi ukuthi ngezi 23 sika August mhlana wokhetho abantu kabasondele ngobuningi, kabaphume ngobuningi bezovota bevote futhi ngokuhlakanipha kwenzela ukuthi makwe kuti siya wina orongiya wina sibone ukuthi sisonkeni singakulungisa kanjani ngoba yikho into engayilungisa ngiyi-1 but mase sonke siza kulungisa ukuba kwethu sonke ikuthi siphumene ngobuningi siyovota silungise okuyabe kulungiseka singesa kukwethuselwa ivoti yakho it's your own secret akula muntu ozokwethusela ukuthi uvotele bani akula muntu ozokubuza futhi ukuthi uvotele bani
umnumzana Chebukani Nleya uncintisa kukhetho lokudinga ukansila ka-Ward 10 esigabeni seBambazi ePlumtree emele ibandla eliphikisayo elemthwakazi Republic Party. Ibandla lezanu PF lona limelwa ngumnumzana Sikhumbuzo Dube yena ongaphendulanga imibuzo esimthumele yona. Kodwa ukansila wakulindawo osephuma esihlalweni njalo laye engowezanu PF umnumzana Zuleki Nyathi uthi zinenge inhlelo azifezileyo kuli ward ngokunjalo uthi abantu kumele bavotele izanu PF lo Sikhumbuzo Dube.
Esengikufezile eward 10 Bambazi kunenge sibili okubambekayo udaba lwamanzi. Yebo ludaba ohlupha kakhulu endaweni yakithi sokungcono sesilama pipe scheme sibili ambalwa lemigodi embalwa esikhona edriliweyo esisebenza ngikhuluma nje mhla ka 12 kulinyanga siyavula iclinic yakombimba esisifezile sibambisana le community yethu kuthi kusasa nje siyapheka enye iclinic esembimba 2 ejuchume ikhansel iyakhona amalungiselelo aseku advanced stage kunengi sibe sesikubambile ekubambekayo singakuxoxa labantu.
Inxa sikhuluma labantu esigabeni kansila bayakhala abanye bathi izanu PF kayibasebenzeli kuhle ngoba bathi kunenge okuhlupha yababhekane lakho okufana lomnotho kanye lemigwaqo bathi ifile akuhambeki.
Yezwa bakhona sibili abanenge abasola umbuso ezanu PF kodwa ke okuseqinisweni engingababuza khona nguphi omunye umbuso abawaziyo phande kwezanu PF ngoba izanu PF liqiniso yiyo eyathatha iZimbabwe isile 43 years ikhona. So laba abayisolayo uzathola ukuthi ngabantu abangazi omunye umbuso phande kwezanu PF abakazi behlangene lomunye umbuso okhona elizweni bayazi ezanu PF. So mabe sola wona bona bawazi uphi yebo neizinto ngeke zavuka zikhona zonke langalinye kodwa nyavuma ngithanda ukuvuma ukuthi indaba yemgwaqo hayi kakusimela ngakahle sizamile nje kwakathesi ihambe isemgwaqweni lo weBambazi Grader ye yaphelelwa ifuel ngikhuluma nje ikhona komadlambuzi lapho ilindele ukuthi sithole ifuel ilungise umgwaqo onguyiwo wonekale kakhulu kudlula yonke endaweni yegithi yebulilima umgwaqo wakoHingwe wayihingwe nyavuma uwonakele okumangalisayo ulesikhathi eside ungalungiswa kwake kwatholakala ithende engena kuhulumende yachiya umgwaqo lo ungaphelanga hhayi amabriji asilalutho lisina nje izulu liqala akula lapha abantu abayahamba khona umgwaqo lo uyabe suvaliwe sibulungasasebenzi sifakile imbono lesicelo lathi kuhulumende ukubana sincediswe kulowo mgwaqo ngoba umgwaqo osofana lokuthi kawusekho.
Ubachiela waphamazwi abantu abazavota kulolu khetho.
Nika siphumeni ngobunengi siyovota sivotele iqembu elibusayo elalethi intuthuko elalethi ilizwe izanu PF.
Umnumzana Zuleki Nyathi ngokansila kaward 10 emangweni weBambazi ePlumtree engowebandla lezanu PF. Sizaqhubeka sixoxa labamanye amabandla abancintisa kuli ward kanye lakwezinye indawo. Amapolisa asemise imikhankaso eqhutshwa ebusuku ama-night rallies kanye lenhlelo zalabo abahamba beqoqotela abantu ezindlini bedinga usekelo phambilini kokhetho ama-door-to-door campaigns. Amapolisa athi ukukhankasa ngalindlela kulakho ukudala ingxabano phakathi kwalabo abalemibono etshiyeneyo. kubika uBathabile Masuku.
Ngesikhathi amapolisa esaphenya ngodlame olube khona elokitshini leGlenview eHarare lapho okwabulawa ilunga leCitizen Coalition for Change iCCC, asexwayise amabandla ezombusazwe ukuba bananzelele nxa bekhankasa bebhoda ngezindlu ngezindlu ngoba lokhu kungesinye sezizathu sokwengeza izehlakalo zodlame elizweni. Umsekeli wesikhulumeli sebandla leCitizens Coalition for Change, uMnumzana uStalo Siziba, uthi nxa bebhoda ezindlini kababambe umuntu ngamandla, uZulu ukhululekile ukuthi ajwe ukuba bangene kumbe badlulele phambili.
Indaba ke yekumiswa kwamadodo do sibona ngani yona le ingaba yinkinga ngenxa yokubana ke umthetho welizwe uyatsho ukubana wonke umuntu fanele ngesikhathi somkhankaso evumele ukuyakhankasa ngenxa yokubana abancane bengangena ezindlini. Kungaba ludubo ukubana abantu bekhulumele abantu. So sibona ngani amadodo do afanele evunyelwe ngoba asemthethweni.
UMnumzana Patron Xaba, umabhalane webandla leMthwakazi Republic Party, uthi ukukhankasa bebhoda ngendlu ngendlu kwenza ukuba bafinyelele uZulu wonke lula.
Lokhu kumiswa kuzakwenza kube nzima ekufinyeleleni labo abazasivotela, abekade bezasivotela, ngoba kunzima ukuhlanganyela labantu endaweni ezahlukahlukene.
UMnumzana Effort Ncube, ingcwethi kwezombusazwe, uthi amapholisa akumelanga angenele kwezokukhankasa kwamabandla afisa ukuvotelwa loba yiliphi.
Bavimbela amaqembu aphikisayo ukuthi akhankase. Bangabuya laleziyana izizathu, laleziyana izizathu, kodwa injongo yabo esiyibona kuso sonke isikhathi yokuvimbela amaqembu aphikisayo ukuthi angakhankasi. Ngokunjalo ukhetho ngeke lube ngolukhululekileyo.
Isikhulumeli sabezomthethwa uCommissioner Paul Nyathi uthi baxwayisa amalunga amabandla ehlukeneyo ombusazwe ukuba ananzelele nxa ekhankasa ebhoda ezindlini ngoba kubangela ingxabano.
Kasimisanga ukukhankasa kubhodwa ngendlu ngendlu, kodwa sithi silumkise amalunga ombusazwe ukuba lokhu kuyingozi ngoba abantu bagcina betshayana. Uyabe ulanda umuntu olombono otshiyeneyo lowakho kwezombusazwe, kungakho siyaxwayisa ukuba lokhu kuyingozi. Ngiyagcizelela ngithi kasimisanga ukubhoda ezindlini, kodwa sicebisa inkokheli zombusazwe ukuba zinanzelele nxa zibhoda ngoba abantu besuka bexabane ngalokhu.
Sekubotshwe abantu abalitshumi lambili i-12 ngokuphathelane lodaba lokubulawa kwelunga le-Citizens Coalition for Change, uMnumzana Tinashe Chitunge, okwenzeke emzini weGlenview eHarare. Amapholisa athi lokhu edinga abanye ababili abaphatheka kulolu dlame. Abezemthetho sebexwayise abezombusazwe ukuba baqhube kuhle imikhankaso yabo, ikakhulu nxa bebhoda ezindlini ngoba lokhu kulakho ukudala ingxabano. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Abantu endaweni ezigoqela eCholocho, eBinga, eWange laseGwanda bathi aqhutshwa kuhle amalungiselelo okhetho oluza kwenziwa mhlaka 23 kulinyanga. Kodwa kulabanye abakhala ngokwethuselwa ngabalwa impi yenkululeko. UGibbs Dube usipha lolu daba.
Abahlala eJimila eCholocho esobeleni seMathebeleni North bathi uthule zwi endaweni le ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho olukhulu olozayo. UMnumzana Jeffrey Chuma uthi abantu bakhankasela ukhetho lolu bekhululekile.
Umsindo kawukho, kodwa kukhona nje khonokwana nje ukuthi nje uthula nje amaphepha nje tatshuleyiwe ama-posters, but hayi ukuthula sibili ukukhona, kukhona la marali siwenza kuhle e-MRP inkethi kuyibhuka nje kathesi kufuna abantu besembalibali e-church yamhlaka 14 hayi bangemukele kuhle sibili amapholisa sebemfonele futhi ukuthi already isi-confirmed.
Inkokheli yezomdabu uMnumzana Vusi Muzi Masilela wesigabeni semvuthu emangalweni kweWange uthi abezombusazwe bakhankasela ukhetho lolu ngokuthula.
Asiboni hlupho especially esigabeni sethu, hayi asila problem much, and siyabe sikhangele nje ukuthi abantu bekhuluma kulezi nsuku abantu basebenzisa ama-groups much, but okwethu ukukhuza kuphela ngokuthi kungabi lomsindo. Uyabubona nje ukuthi abantu emagroupini bayenzelana umsindo ukuthi uma bengaba ndawonye bengabambana ngezandla, but esikukhangeleyo ukuthi ukhetho ludlule in peace and kuyathembisa nje ukuthi ungaba lokuthula but esigabeni sethu uhlupho kweyethu iward especially kajejede ward inkinga esikhala ngayo yikuthi abakontestayo abayibo abakhangelele ukuthi besimele ku-Rural District Council bakhala ngohlupho lwabasedrobheni akade behamba besiyathatha abantu from ema-reserva bebaletha ngapha bezobaregister kuma-wards. That is a big problem.
Lokhu kusekelwa ngunkosikazi Roseline Ndlovu ohlala ewandle othi sebekhangele ukuthi abazavotelwa bazathuthukisa isigaba sabo.
Siyalujabulela lolu suku njalo silulindele kakhulu. Njengathi thina lapha emakhaya siyabe sifisa ukubana ngathi siyathuthuka sibe lama project abangasenzela wona okubana lathi siphakamele phezulu sibe nje lokungama project okwamanzi sikwanise ukubana sizilimele sithole inhlanyelo fertilizer.
Unkosikazi Raphael Mkholi ohlala eMenda Village eNkayi uthi kulokuthula esigabeni lesi.
Lapha engikhona esigabeni semathetshaneni, ngibona abantu sebemelele ukuthi kufike ukuvota ngoba hayi angiboni kuphithizela sibe langezwembangazwe kangiboni. Mbona kulokuthula, mbona abantu bayaxoxisana, abanye bayaxoxisana ngokuthi bakithi sokuphuzile ukuthi sivote. Engxenye kwesinye isikhathi nxa singavota kulokuthula okunje, hayi kungaqhubekela phambili abantu bakithi bebambana esigabeni. Angiboni sibili kulokuphithizela lokho abantu esikuzwayo kwezinye indawo. Mbone futhi lezi ngatsha zona lezo ezenzakalayo bayenza amarali abo sibili, angasikezwa uchuku olwenzakalayo ngapha.
Sebemelele ukhetho lolu eBhinga. Omunye wabamelele ukhetho ngumnumzana Sibazulu Saba.
Sifile sifuna ukuvota, I'm a registered voter. Thina endaweni yakithi vele ngifisa ukuthi ngabe abakhankasi labo bayagcwalisisa lokhu abahlala bekukhuluma i-development phela. Thina sihlala about 15 kilometers from uZambezi River, but udolo amanzi lokho lusihlasele. So ngabe bayasinceda emanzini lapha, sithole amanzi okunatha nearby ngoba sizakuthiwa kuza kuba le gwayi Shangani eyabesusa amanzi egwayi kunale yasakobulawayo. Wireless thina sivela 15 km from Mozambique River.
Uyaxokozela emaswingo emashonaland central manikaland ebubi lezinye indawo ngesikhathi kulungiselela ukhetho olukhulu oluzayo. Ngimele istudio 7 ngisemaryland ngogibs dube.
Ivandla eliphikisayo ele-Triple C lithi lanxa kungela zehlakalo eziningi zodlakela ezigabeni zeMathebeleland, kuluhlupho lokuthi liyehluleka ukukhankasa lapho okwahlaliswa khona kutsha abantu kuma-resettlement areas lalapho okwenjiwa khona amatshe aligugu ngoba abantu besethuselwa ngokuthi bazathathelwa umhlabathi abawuphiwayo bengekela ukuvotela iZANU-PF. Kodwa ibandla leZANU-PF liyakulandula lokhu lisithi i-Triple C icatsha ngomunwe ngoba isazi ukuthi izanqotshwa. Ithi njalo i-Triple C ivunyelwe ukumangala emapholiseni. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxelo mnumzana Malaki Nkomo owezanu PF kanye lonkosazana Nonhlanhla Mlotshwa okhankasela ukuba lilunga ledale lesenethi kulesi sigaba emele ibandla le-Triple C onguye osungula lingxoxo.
La ma-councils ethu athole ukuthi ma-campaigner especially kuma-wards amatopo lapho esingafyodi khona ama-candidates kweminya kuthiwa ngama-no-go areas. Those no-go areas wa-experience ukuthi abebandla leza-P F don't like challenges. Nxa be-challenjwa sebebethi fellow councillors ethu sebethuthela abantu sebesijabulela ama-poster, but kuzindawo lapha esijobelezele ukukhampezele ukukhampeyina khona akukabi le ngxaki ezinzoko kulezo ndawo ezingama-no-go areas we-experience.
Zindawo ezinjani lezo olungaxotshwa khona?
Most yindawo ezingafani areas ezingama-resettlement. Remember the by-election zagijinzwa kakhulu izingwane lapho ku-ward 20 kumama uMadube because of the resettlement area and abantu bakhona base befundisiwe ukuthi usaba ngowezanu-PF kukanti umhlaba ngowezibhuko yonke jikelele. Ngoba lakhona futhi umhlaba we-mining lapho emaphisi ngiyambona ukuthi umhlaba we-mining kuthiwa itholakale old hospital ehhofisini done. So abakhona field ijo ukuthi bebezeli opposition engayivumeli ukuthi siye kulendawo lezi.
Sibuya kuwe mnumzana Nkomo, amalungiselelo okhethwa aqhubeka kuhle yini? Njalo ungathini ngamazwi kaNkosazana Mlotshwa?
Ukukhona ukuthi thina njengebandla zomthetho ukuthi amalungiselelo okhethwa aqhubeka kuhle kakhulu. Ngoba nje abantu kwazi ukuthi ibandla lezomthetho libandla lama-structures lapha futhi ubana libandla elobukhokheli obucacileyo okuzubana uma kufanele ukuthi kwenze uhlelo njengokukhankasa. Siyakwazi abantu efane bangene phansi kwi-grounds bakhankase. I-M_P_F umongameli wayo uyatsho futhi ukuthi i-violence kumbe ukudlalela akufunakali. Ongabe kuthiwe waphambaniswa kule mvumo yokuthi ahambe emaphoyiseni atsho ubana lokhu nalokhu kulabantu abaziphambanisayo. Kuleyo muntu abotshwe. I-M_P_F akaze ibe nomhlangano ihlale phansi itshela abantu ukuthambanisa abantu. Kulabantu abasekhathi bazithi bona abayi-M_P_F nabantu esingathina bayabithina ukuthi bandlulise igandla le-M_P_F. Kube sendiya lapha kwenkulumo ekhulunywa mamukesha lapho ukuthi kule ndawo ekuthiwa ngamalogo area. Ngenzakala ukuthi mina kuneyndawo kuyabe ningenabantu abasekela ibandla okusho ukubaluka sikhona sokuthiwa ilogo area. Uma zisetilment ngabe vele ngabantu ezikwazi ukuthi vele basekela ilanga ngathi ibandla lezempilo singalibe sisesabo. Hhayi sivumele ukuthi siyekela ngalo nami sikhombise lisho ukuthi hhayi lathi sibuya lapha siyithithishine ngalokhu nalokhu. Kodwa abantu i-ground bazi ukuthi ukuthi ibandla ezamp_f yibe vele eliqukethe okufunwa ngabantu.
Ingqombe yisikuwe Nkosazana Mlotshwa.
Hayi sithi umngameli ukhuluma ngokuthula. Amavidiyo kwathi umongameli phuma khona umongameli wezamp_f phuma khona ekhulume sithi rakusayivan rowayivan bathi thasa nxa kuyipeace le nge-interpretation yabo thina kithi is not peace because libonile vision leyo ukuthi simbekile thina she chisange. If the principle of the organization is saying rakasayivan bathi thasa kuthi ukuthi batheni baze bathi disbands and literally abantu bezamp_f bakuthatha literally ukuthi jabulisa umthunga eliwethu ukuthi sicabange. Lapha akhuluma khona ukuthi asila support and asikwazi ukuthi siqale ngaphi. That's not true. We are going into resettlement but sithole ukuthi abantu bayesaba and that fear, if fear isemehlweni abantu ungayibamba nangesandla ngobayethuselwa. The message once TPC ingavele kune lipasathili khiphe emapulazini nawo. Why as TPC we saying ukuthi the moment singena sithatha umbuso abantu bazaphetha title deeds. So the fact that those people don't have title deeds, they don't own that land. Uhlala kulesa nje kumele engani lime phezu kwesandla lakho ukuthi support ukuthi kunye kumbe vodlane ukuthi sekunyisa uganyilini. And that is so wrong.
Ungasigqibela ingxoxo umnumzana Nkomo.
Sambe kunomkhankasa sibone mhlawumbe elections zethu sifikele kuhlembusweni sizithathele nje zonke izikhundla ezikhona ezikhankaswayo ngoba vele siyakwazi uba mibandla lethele zamp_f lisebantwini izamp_f liyakulunda leli lizwe isikele ebugqelini babayo babelunga. So i-TPC ingaboyisaba ngcoma kuthela mamlotshwa awungayisabi sizawina nje asiyaisilikhokhi lasilimisayingenaphobi bamlotshwa lisho
nalamela okuthinayo ukuthi bantwana Zimbabwe lazivukunela kuyisikhathi se-COVID lalisehliwa ngitho ukuphiwa imask ye-2 rand. Masa usukwazi ukuphiwa iskipa usukwazi ukuphiwa ikepe usukwazi ukuphiwa ithenini. Sasi tshona sinyezele emabhasini phezulu khonapha namhla kula mabhasi atsha athatha abantu from point A to point B asiye emaralini ezane. Izane ayekwazi ukwehlukanisa ama-institutions of government le-political party. Singakhosha nabezimbabwe asivoteni ubabunyoshamisa i-blueprint iphutuza i-manifesto ukuthi okokuqala going to release political prisoners sirestore dignity ebantwini. Ngiyabonga.
UNkosazana Nonhlanhla Mlotshwa lilunga le-TPC eMathebeleland South okhankasela ukuba lilunga ledale le-Senate kulesi sigaba. Wabexoxa endawonye lomnumzana Malaki Nkomo, ilunga le-ZANU-PF eMathebeleland South. Bebekungxoxo ebilawulwa nguSithandekile Mhlanga we-Studio 7. Ku-Life Talk asihluzeni bomama sikhuluma labesifazana abazinkokheli emabandleni ezombusazwe achiyeneyo abancintisa kukhetho. Kwanele Mthwakazi, Oliver Lelisayo, Nguntungamilinkomo, Lilanga.